nundo ta wapre inuashwa MRP ngoba MRP ile extremism enkulu kakhulu emangalisayo ngoba indlela ababona ngayo bona ngani babonela kachana kakhulu lendlela okubona ngayo abanye bonke for example MRP iyabelieve yona ukuthi khona iMatabeleland kufuze yehlukane le the Mashonaland izimele yodwa beyithi mthwakazi but ungakukhangelisisa kwinto kwakhona konke abakhuluma ngakho bona ngokwabo abazithi bayimthwakazi yakhona kabala sivumelwano sabo yena njengomthwakazi ukuthi nxa kuthiwa khona umthwakazi ukuthi ubani lobani lobani khona lokho ngokwakho yinto abangazake behlale phansi ukuthi bekhulumisane ngayo baya bebhizi nje bekhuluma ukuthi mthwakazi 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 but ngaphakathi na kwendawo naleyo abayithi mthwakazi kulabanye abazithi asomthwakazi ngokunye but I think nje bazidobhela okunye ongumuntu kwabo okwebhinga lakho bakubrainwasha lakho ukuthi kube angani kuyazwisisa ukuthi into kuthiwa imthwakazi kumbe into abayilwelayo yikuyini akazwisisi lutho lundoda akazi lutho nixi lento ayikhulumayo yinto nje okuthi kumbe uke wayizwa nje lapha kade bemtshela khona la esebuya sezama ukuzoyiphinda ukuthi no bebesithi lokho kodwa nje iqiniso elikhona Christi ukuthi I think ukuzwisisa kukalundoda kuyamhlupha yikho engaboni umehluko phakathina kwe-MDC Alliance kumbe MDCT le-TCCC umehluko kawuboni yena ubona into one because kuye ayinto efanayo but lokho siyamxolela ukuthi ebone njalo kwesinye isikhathi ukuthi kabonisisi so kuyavunyelwa ukuthi la engabonisisi nxa sesiyakhuluma ngokuthi khona lawa maphathi wonke ngawe emashoneni you know angifuni ukumbuza ukuthi khona umongameli we-MRP ngwangaphi and yena lo okade khuluma ngwangaphi ngabe sesiyakuba lilizwe yini liyakuthi omunye lomunye lapho avelela khona kazifakelabele bandla lakhe elomhlobo wakibo okutsho ukuthi nxa kungaba njalo kutsho ukuthi phela lokuyo sesiyakuthi lomunye lomunye imuli yakhe uzafuna ukuthi phakathina kwemuli yakhe kube lo president no asingeke sasisebenza ngaleyo ndlela so ngamafitshane nje I think ingcono ngitsho ukuthi alwana undoda nje hhayi uyazamazama but kabayazi into abayenzayo because eMatabeleland yakhona lapho abafuna ukuthi khona bethi bona bale agenda abalayo kabala backing yabantu bonke in fact kabala sekelo laba bantu yikho bengelala council kabala la sobu kabala la structure noma esisodwa laba bantu ngabantu nje abahamba bekhuluma yena lo yabe ekhuluma ngambuzo ukuthi noma unkosikazi wakhe uyamlandela yena dodi kamlandeli so hayi I think yikho khona lokho engikubonayo.